soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi kuFompalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu ukhala ngembadalo yamapassport akwezwe ngumphathi intambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ngevike edluleyo isuka kumadola alikhulu lamachumi amabili $120 isiya kumakhulu amabili $200.
I-budget leli litshengisa ukuthi ilizwe silokhu sikunkinga mbijana ngoba ama-ministries bebefuna a total of 110 trillion.
Bekuluthuli kwabulawayo izolo amabandla azancintisa kukhetho lwama-by-elections ekhankasa abe-CCC bathi uZulu uzavotela bona.
Abantu abayethuki lutho njalo bafuna ukutshengisa iZANPF lobabuchabango ukuthi bona bazondile ngalokho kwenzwa nguchabango. Bazimisele izakhamizi yakhuluma phandlela kungaze kube semjoveni emamaketi emasupermarket.
Ibandla leZANPF lona elenze umhlangano eCowdrey Park obukhokhelwa ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga lithi lilethemba lokuthi lizanqoba.
Njengoba ubona silapha eCowdrey Park silande ukuzokhuthaza amalunga ethu ukuthi basukume ngobuningi babo ukuya kuvota ngelanga lengihlakanayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukhala ngembadalo yamapassport akwezwe ngumphathi intambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ngevike edluleyo isuka kumbadalo yamadola alikhulu lamachumi amabili $120 isiya kumakhulu amabili $200. I-passport yeZimbabwe yiyo esilembadalo ephezulu kule yamazwe angomakhelwane. Amanye amazwe abhadalisa imali ngaphansi kwamadola alikhulu. Ukukhwezwa kwembadalo yamapassport ngokunye okwenziwe nguNcube ngeviki edluleyo okubaliswa ukukhwezwa kwemali yentuba zomgwaqo ama-toll gate kunye lomthelo ozabhadalwa ngabalezindlu ezilentengo edlula inkulungwane ezilikhulu $100,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izenotho uMnumzana Masimba Kujera.
Ngokubona kwami i-budget leli ubaba uNcube unike imali eningi ku-education ngathi 10.4 trillion, 8 trillion primary and secondary, then 2.4 ku-higher education. Njalo ngibone njengani unike 6.3 million kundaba zempilakahle ku-Ministry of Health. Njalo unike 2.4 trillion Ministry of Public Service indaba lezi as a social protection. Ngobona kwami ubaba uNcube i-budget leli litshengisa ukuthi ilizwe silokhu sikunkinga mbijana ngoba ama-ministries bebefuna a total of 110 trillion. I-budget belile 58.2 trillion ukuphela, which is less than half imali efunakalayo. So utsho ukuthi i-economy yethu kumele iqonge kakhulu ngomnyaka ozayo. So abantu abaningi ngibona njengani okuphume ku-budget leli ayisikho esasikukhangelele.
Manje ngokubona kwakho i-budget le izaphathisa yini uZulu, njalo yikho yini kade kukhangelelwe ngabantu?
Ngibona njengani abantu bebekhangelela ukuthi into ezinjenge-IMTT kumbe i-tax leyana i-2% tax ibizakhitshwa, kodwa khanya njengani ilokhu ikhona abantu bebekhangelele njalo ukuthi engxenye izimali esingathi tax free threshold izakhwela ukwedlula i 750,000 uba ngoncube akhuluma ngayo. So ngibona njengani ula bantu abangathabi le budget leto, kodwa uzaba labanye abazabona njengani ubabuncube uzama ngaso zonke indlela alazo ukuthi umkhonomi usukume, ngoba uza nanzela ukuthi ubuye le idea yokuthi ube le wealth tax, ubuye lenye i-idea yokuthi ufuna ukwengezelela ama toll fees ama-roads anjengeHarare Beit Bridge. Kodwa abantu abaza bhadala ama-toll gates uZulu ibona njengani into le izabanzima ukuwamukela njengoba abantu bengenamali eningi.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kujera, ingcwethi ecubungula ezenotho, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Bekuluthuli kobulawayo izolo amabandla azancintisa kukhetho lwama-by-elections eKhankasa. Kobulawayo kuza kuba lokhetho ezigabeni ezinhlanu ezamalunga edale lephalamende lesisodwa esekhansili. Izigaba lezi ngezithi Bulawayo South, Kadre Park, Lobengula Magwegwe, Mpophuma Mzilikazi Lenketha. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ubekhangelelwe ukukhokhela umkhankaso wayizolo kodwa akasayanga. Asenelisanga ukuzwa ukuthi sizathobani sibangele ukuthi engayi emhlanganweni lo. Sixoxe lomunye wabazancintisa kukhetho lwamakhansili umnumzana Donaldson Mabutho owebandla le-CCC ukuze sizwe okunengi ngomkhankaso wabo wayizolo.
Yey, amajona but Chris. Ya namhlanje bekulilanga elikhulu kobulawayo. Sikhankasa ke okugcina silungiselela ukhetho lomhla ka 9 December 2023. Yey, izakhamizi zakobulawayo abayibo abanikazi benkokheli abayibo bakhetha inkokheli lezi basukumile ngobunengi babo at the signal ekhona ku ground. Ngeyokuthi sizanquba okulomdumo sibili ozwayo mhla ka 9 December isupport ekhona makithi iyamangalisa phansi ku ground la, and abantu bakubulawayo bazonde baganunwa ngama illegal recourse ayenzwa ngubaba uSengezo Jabane.
Ngokubona kwakho abantu abasoze bayekela ukuvota ngoba besesaba ukuthi abantu ababavotelayo bayaqotshwa esikhundleni, ubona ngani bazavota ngobunengi na?
Mfowethu Chris, abantu bamelele usuku lomhla ka 9. Abantu abayethuki lutho njalo bafuna ukutshengisa iZANPF lobabuchabangu ukuthi bona bazondile ngalokho kwenzwa nguchabangu. Bazimisele izakhamizi yakhuluma phandle la, kungaze kube semjoveni emamakethi emasupermarket izakhamizi zimelele usuku lomhla ka 9 ukuthi betshengise iZANPF la bonke abasebenza layo ukudiliza ibandla le-CCC ukuthi bona bazavotela inkokheli zabo okulodumo. Umelele uzabona impumela yomhla ka 9 mfowethu Chris. Njengoko bulawayo lapha badobhi lutho, abazozi bedobhe lutho.
Lo-ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ongomunye wabazancintisa kukhetho lwamakhansili. Kunjalo nje ibandla leZANPF lalo libe lombuthano walo eCowdrey Park lapho kade kulomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga onguye osaphethe isikhundla sikamongameli. Sixoxe lelunga leZANPF umnumzana Elfas Mashaba obesembuthanweni lo.
Njengoba ubona silapha eCowdrey Park silande ukuzokhuthaza amalunga ethu ukuthi basukume ngobuningi babo ukuya vota ngelanga lemhla ka 9. So sinethemba ukuthi sikhangele unqoba, akukho okunye sikukhangele.
Lo-ke ngumnumzana Elfas Mashaba, ilunga lebandla leZANPF. Ugatsha likahulumende olubona ngezokulima lwe-agritex luthi inkomo ezedlula inkulungwane ezintathu 3,000 sezibulewe yindlala ezansi emandebeleni, kuthi ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 326,000 zisengozini yokufa. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Isiphathamandla se-Agritex uMnumzana Zondani Mchema wethule umbiko othi iziqindizemangwe bulilima Gwanda kanye leMatobo yizo ezihlaselwe kakhulu indlala lapho sekufe khona inkomo eziningi. Eziningi zifa ngesikhathi zizala, kuthi ezinye zibanjwa ludaka emadamu asesitsha zidinga amanzi. Ebulilima sekufe ezedlula inkulungwane 1134, emangwe 891, eGwanda 628, kuthe Matobo khona sekufe ezilikhulu elilamajumi amabili 120, eMzingwane sekufe ezingu-147, e-Insiza 144, kuthe Bedbridge sekufe ezingamajumi amabili lane 24. Kodwa izakhamizi zithamananela aphansi kakhulu ngoba endaweni eziningi sezihliza inkomo ezicubayo mihla ngemihla. UMnumzana Obetshuma oyisakhamuzi seMachia eKwana North uthi seziphelile inkomo.
Isimo sezifuyo vele sesisibi kakhulu ngoba seziziwa, amanzi kawasekho, ukudla kakusekho, so inkomo seziqalisa ukuwa khathesi.
Amazi kaTshuma asekelwe ngusobhuku eMashalomushe eKwana North, uMnumzana Lovemond Dlovu.
Lapha kuward 1 ngibona kuloduko lokufaka kwezifuyo ikakhulu inkomo ezimithiwe zisuka zibe lodothe nxa sizala iyehluleka bona iyehlule ukuthi ivuke inye yazala vehle ife ungele thole ithole khona lapha ezinye ezaba zimithi ngavehle yiwa isavuki ngenxa yendlala. Njalo lamanzi asikho kulindawo, amadamu sokugcela udaka nxa zisithi ziyanathisa inkomo zafika zibanje zofuthi abantu bazilinde bazihambise lapho nganawo kuladaka khona.
Unkosikazi Sithabile Moyo odabuka eMbombela eMatshetsheni yena uthi inkomo ezimithiyo zisengozini embi.
Hayi, inkomo sezicuba njengelezi ezimithi eziningi ziyavuswa sezisindwa ngamathole. La manzi njengoba edamu khona phana sekutshile seziyaqalisa ukuthi ziphandelwe zikhelelwe, akukhelelwa amanzi ngapha phezulu kubonkaje ngapha vele inkomo sezisiwa.
Ngaphandle kodubo lwamanzi ezifuyo, mama uthi abantu labo babhekane lendlala embi kakhulu ngoba izilimo zabo esivandeni sesomhlanga sesitshile.
Bale problem nje nxa kuyikuthi izulu alikho njengakhathesi, sekumile besikhangelela izilimo zethu lezo ukuthi kumbe izulu liyakuna, kwidamu lethu libe lamanzi sithelele, sokuchile. Sesiphonga ukucela nje kuNkulunkulu ukuthi ngawe uyasihawukela bakithi ukuthi khonkhona ngalingana lizothontisela izilimo zethu zivuthwe phela. Hayi, indlala inkulu nje, labo kungabantwana hayi sikwazi ukuthi siza kugcina ngani.
Unkosikazi Sithabile Tshuma eMachia yena uthi labo njengabantu sebebhekane lodubo lwamanzi.
Asihlupha amanzi, sikhala abanye abembombela laphetsheya komgwaqo kubugiyela kubumgoli dubi ibe sihlangana labo izikotsho zabo safa ezamanzi. Isikotsho seMachia laso amanzi angikhona kuthiwa kukhiwa ngamatitsha, so sihlangana khona lapha edamu sizokukha amanzi. Amanzi angikhona futhi avikelekanga. Hayi, inkomo sezibhalelwe emanzini, idama lisela manzi.
UMnumzana Mchemwa ukhuthaza abafuyi benkomo ukuthi bathengele inkomo zabo isikuba kumbe ukudinga utshani kwezinye indawo ukuze bahlenge inkomo zabo. Inkomo eMathebeleni South zidlula inkulungwane ezingamakhulu ezithupha 659,137. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseMachia eKwana North, ngingu-Albert Ncube.
Okwamanje ke sizwe okusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphe Iphandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi untombazana wakobulawayo uMusa wenkosi Hara ugwetshelwe ukuhlala ejele kweminyaka engamachumi amabili lanhlanu ngemva kokutholakala elecala lokubulala umngane wakhe uThulisile Dube owayesebenza kwele South Africa. Omunye owayelohara uFarai Michael Mutasa othiwa nguye owakhama uDube emoteni wazibulala ngemva kwesehlakalo lesi. Iphephandaba leSunday Mail lilodaba lokuthi ngemva kwemizuzo emihlanu kuba lengozi yomgwaqo. Ugatsha lweTraffic Safety Council of Zimbabwe luthi kunyanga eziyisithoba minwe munye ezedluleyo kulabantu abazinkulungwane lengxenye 1500 abafela engozini zomgwaqo. Okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salbonani basakaza abahle, ngiyanibingelela nabalaleli, igama ngomazwi lapha eKezi. Mhlaba ngiluhliza lolu daba luka Mthuli Ncube lokwengeza lokuzana ipassport prize. Abantu bezibaphi ngathi beyihluphekela kangaka bezama ngayo yonke indlela ukuthi baphilise imindeni yabo bese beyakhuphula intengo yama passport. Kuyikuncinza abantu lokho igazi, kuyikuncinza abantu beyizamela. Uhulumeni nje akayeke ukwehluleka, akayeke ukwehluleka encike abantwini abayizamela ngokwengeza iloko njani into engama passport. Kubi lokho, kubi lokho. Mabayeke ukwenza abantu izilimi, abantu basezibapha sebezwela. Ongawukuthi ngabe bayehlisa iprice yama passport ukwenzela ukuthi ngoba babona izwe liyahluleka, abantu bekwazi ukuzizamela ngaphandle. Manje bayenza untsinyilo ube wezi, awungitsheleke kusho ukuthi kumnandi abantu mabezodliwa zingwenya lapha eBridge besozizamela ngoba phela ipassport ayisathatheki. Mabezocharge imali engaka emuntwini ongasebenzi ozizamelayo, ikwenza abantu kona lokho. Liyahluleka izwe lethu. Kusiyami liyahluleka. Uhulumeni kazama ukuthi akwazi ukuyimela yedwa, angancike emalini zabantu abayizamela zona. Siyazama sisemazweni angaphandle sizama ukuthi sithuthukise imindeni yasekhaya ngoba ukudla khona kuye eplatini kunzima ukuthi uzokuthola uhleli kulelazwe. Hayi bo, liyahluleka lezo. Le party yezani leni iyahluleka ngempela. Kuyahlukumeza lokhu nathi. Siyabonga.
Studio 7, ngiyabingele. I-audio le ngicela ifike kuChabangu, ifike la kuphugeni wangkhona lo kubola. Zenza ngathi ukhuluma into ezilengqondo, ukhuluma amakhemeswane kuphela. Thina silinde ukuthi i-court ifike ikhiphe isinqumo esizwakalayo ngoChabangu lo, ukuthi uChabangu usebenzisa imininingwane ye-MDC ukuzohlakaza i-TRPC kanjani. Uma kuthi ama-court asebenza ngendlela elungile, awukwazi ukuyahlakaza izano ngemithetho ngememba ye-TRPC. Sicela ama-court ebe ngama-court izano ibe yizano. UChabangu lo phugeni laba balala bembe bayizitaba batabanana bechana bekhohlisana besihlukumeza sinzabo yaseZimbabwe bezenza ngathi bona bayakwazi ukukhuluma into eyo. Ngicela idlalwe i-audio le ifike endlebeni zabo Chabangu lophugeni lapho.
Bazali, bazali bantwana, zihlobo, sikhona apha eZimbabwe phakathi kwelizwe lokuhlupheka. Sihlupheka ukugcina abantwana bethu babuya bethule bevela phandle emazweni kodwa kuleli lizwe kusehlula ukuthi kulungiswe ngenxa yabantu abangafuni umbuso omutsha okachamisa. Silomunzimo obukhulu kakhulu ngalubaba owalele esihlalweni kanti kwenziwe iplane bani ngaye ngoba silobunzima. Asilabantwana, asilakudla, asilani. Uthi uyalungisa for how many years, iminyaka engake lokhu elwisele esihlalweni. Bakithi sidubekile, ake sizameni amanyathelo amatsha angathi singawazama njani ngalumuntu osesihluphile kuleli lizwe. Lezano yakhe, izano yakhe leyi eqinisa imdlambulo isomele into enenzima bengabebona besalela ukuthi ngoba bona izano yakhe le iyona stiniwe sikhathele asazi shua shua lokhu angazi ukuthi lo muntu uchamisa simfuna ngene esihlalweni asibuse asenzele esikufunayo. Lo sesicedile abantwana emazweni bayaphela kakahambe aphume kuleli lizwe asiyo walapha futhi lo muntu kahambe
ninjani ku Studio 7 igama lami ngulakson chuma ikuma enkayi South Consciences inhlala ku ward 14 ngibe ngikansila lami owaxakwa izilingo zezanu ukufakelwa i double candidate bemfuna ukukhuluma lami ku studio 7 kuba ngilandelwe libandla ngoba kulokutshona tshona lapha nalapho ungasiphuqedisisa kwezomba ngazwe besicela ukuthi lathi samkeleke ku studio 7
salibonani ekhaya sibonani ekhaya lapha likhuluma no Thepiso Magwayiva indaba eyamile eyokuthi khona manje ama passport asedula $200 iAmerica so imali le siyakwazi nathi ukuthi imali levele thina asinayo imali le engangayina le so into ekhona kahle kahle lapha sikuthi khona kumthulisi Ncube ofake umthetho lo umthetho ekhaya ufakwa ngumdala ekhaya ngefaka umthetho umnankanga nguye olenkinga enkulu etshele abantu bakhe ukuthi khona faka umthetho lo njengona lo khona bathe khona iZimbabwe iZANU-PF izimele yona ayincedwa ngamanye ama-party khona manje sekuzafika ama-by-election bazothatha ifazi kambe kambe ithisela ogogo bethu nabomama bethu nabokhulu bethu kambe kambe ukuthi iwini shoshua kanti basenzelani umona ongaka shoshua abantu bezanu kahle kahle basenzela umona onjani onjengona lo shoshua
Studio 7 siyabingelela balani indaba zethu lizibale ujiwenga vele amaZimbabwe amahle asebulawa eBulawayo kumele bemqothe vele bengamniki ivini u-1 uqa kade sihlupheka neZANU-PF basibulala ngegugrawunda kulanto abasinika yona ujiwenga ufunani ezotshelana amaZimbabwes eBulawayo mqotsheni njengo kade libamqotshile iZANU-PF vele labana abantu bangababulala sibafuni kade akulanto abasisiza ngayo siyahlupheka sisemazweni sihlupheka iZANU-PF vele lingamqotshe ujiwenga bengamvoteli ujiwenga hambani le-TCC kona panela hamba kona hambani nayo libayangise la ubhugeni lolo kuzochabanga libayangise
hhayi kodwa bafuye isikhalazo sethu kube sisizwakhele kube sile government impela iqinisiwe ukuthi ithandwa ngabantu kube ukukhala kwethu sekuzwakhele hhayi sesikhale kakhulu ngobusela benkomo lo sesikhale kakhulu mpela kodwa lapho esikhalela khona hhayi ungathi sikhatshana kakhulu ngoba laba abantu esikhala kibo yibo abantu abasitshontshelayo ngendlela esesikhale ngakhona kube nga ubusela benkomo sobunciphile kube nga ubusela benkomo sebuyehlile kodwa stili kuyoko kusiba kwesi abantu baphelwa izifuyo zabo emakhaya la ogawule labo Joseph Thuma labo uzwa bekhonkota nje suku zonke bakhulumiswa inkomo zabantu lezi abazitshontshayo lezi bethi ilizwe liright betsho njalo betshontsha inkomo zabantu amabhutsha abantu bezanu-PF agcwele inyama zobusela njengalokhu sibona ulakuthondo wezanu-PF losindiso betshontsha inkomo zabantu abezanu-PF makhansila kambe ngubani umuntu ongavotela isela la lingavotelwa ngubani anti kusobalti abantu abakabavotelwanga labo iqiniso liyavela ukabavotelwanga abantu labo kambe ungavotela isela ukuthi lizokutshontshela inkomo zakho akekho umuntu wabavotelayo abantu labo evidence iyavela iqiniso liyavela iye kulivotela isela khansila lezanu-PF angu-2 shouthi kabaqali vele basiqedile inkomo zabantu abantu bayakhala ngobusela bona yibo abasiqeda inkomo abantu labo amakhansila wezanu-PF ayileli lihlazo ukuthi bavotelwa ngubani umuntu ovotela isela elezanu-PF ngubani ungalivotela napho sebetshontshela izulu sebetshontshela abantu and lezo nkomo zadliwa nguchiwenga isela futhi umkalakata omgulukhulu
sanibonani ku-Studio 7 sanibonani ku-Studio 7 ngiyacela ukuthi i-audio yami iyibalwe bayizwe bonke abantu bakithi abeZimbabwe engilethemba lokuthi balubona ke udubo lalaba abavotela iZANU-PF naso sisithi ama-passport sesiya ku-$200 yusa kambe ukuthi abalanihloni yini bathi abantu beZimbabwe bayithatha ngayi $200 ayizehluleki zabantu lezi
Studio 7 siyabonga silusizi kakhulu ubona ibhajethi le ethulwe ngumthuli Ncube ithatha yonke sonke isizumbululo semali siyafaka kupresident kuthiwa president isofisi uthatha zonke izigidi zemali phezu kwemafia le abake bayithatha le gold mafia imali engaka bayo yithini ukuthi beqhatshe kakhulu ifazi ukuthi qeda abantu ngocela emba ayisasahlupheka kulela lizwe ngezanu bekele ukuthatha imali ebhajethi behambe beyothenga ukudla kubantu ezulalini isomiso singaka abantu abalakudla abalamithi ezibhedlela abalamigwaqo kodwa bathatha imali yonke bayifuqela kupresident ngapha bayabona isomiso singaka ngabe bakhupha amadamu nje ukuthi bazi ukuthi umnyaka uzawumala isini izulu amanzi azoma kumbe beqedisa izihambe eziproject lani awubheke manje ukuthi kwenzakalani uma kunje ngoba abantu abalakudla indlala ingaka kodwa ayikho into abayenzayo nje bathatha imali bafuna ukuyanika osengezo chabango leyo mali esasakubona okukhulu siyabonga
Hello ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 0818. Kwezemelika impi yele Israel lebutho leHamas iqhubekele phambili kulokulwisana okwesabekayo. Amabutho eHamas ahaze amabhomba ohlobo lwama-missiles kodwa ethulwa izikhali eziwavimbayo eze-Israel. Kuthi kwele Palestine, amabutho akwele Israel aqhubeke ngokuhlasela indawo ezitshiyeneyo. Kodwa kunjalo nje iziphathamandla zakwele Israel lezeHamas ziqhubekele phambili zikhulumisana ngokuthi kumiswe impile. Utabo Kancube weStudio 7 uxoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Stevenson Dlamini njalo ongumbalisi ekolijini leNational University of Science and Technology.
Impile inezigaba eziningi ezikuyo. Ayitshengiseli ukubana ngokusedizele kokuphela. Ikakhulu sikhangela umumo wempilo iHamas ngendlela nayo lokhu ihlasela ngayo icatsha ngaphansi komhlabathi. Izrayeli izimisele ukubana ivele iqede nehlangothi leHamas. Ngakho-ke lokhu ukuthi intana kwezethu akutshengisi ukubana impi asitho sitshengisele sokubana impi ngabisisiye emaphethelweni. Ngoba ukuze impi iye emaphethelweni kumele kube lokuvumelana phakathi kwamazwe abisanayo. Kumele kube lokuvumelana lokuxoxisana nokukhulumisana umlotho. Kodwa nasikhangela lapho abaxoxisana khona olunye uhlangothi alutshengiseli ukufuna ukwamukela indlela ebiswa ngolunye uhlangothi. Ngakho-ke nxa kungaveli indlela yokuthi bakhulumisane umlotha, lokhu esikubonayo ukuthi intana kwezotho kuvele kuyathelakala ngesikhathini, kodwa asiyo nto eveza ukubana sekunokukhulumisana kwemlotha. Ukukhulumisana kwemlotha kuba khona nxa sekunokuvumelwana kwezombusazwe zona lezi ukuthi sizakuthi laba bazilawule esigabeni esinje nalaba bavume, kodwa hayi ingasikhanyelisisa inkulumo ezikhona phakathi kweHamas ne-Israyeli. Akukabi namazwi atshengisela ukubana kube kukhulumisana kwemlotha.
Ye, ukuqhubekela phambili kwempi leyi okwakhathesi nxa sikhangelisisa ikakhulu amazwe ase-Afrika, i-South Africa leZimbabwe laphana, impi leyi ingaba isiqalisile na ukuphazamisa emnothweni wamazwe la?
Kunzima ukuthi sibone yona imbangela yempi kwezomnotho imazwe yakithi akuvele kube kulezinye izintatho ezivele zilawule umlotho. Ngikhala ukubana amazwe eSouth Africa leZimbabwe ikakhulu elizweni leSouth Africa belivele lithintakala kakhulu ngomumo womnotho omhlaba jikelele, lapho esingathi besibona ukuthi siba ne-inflation umhlaba wonke jikelele. Pho-ke isizwe leSouth Africa liyadlelana kakhulu nelizwe le-America eliphatheke kakhulu kwimpilo ye-Israel ye-Hamas, okutho ukuthi okwenzakala kumumo womnotho elizweni le-America kulakho ukuthinta elizwe le-South Africa. Njalo kungathinta umumo womnotho elizweni le-South Africa kuzathinta umumo womnotho elizweni lakithi, kuvele kuxinene kunjalo. Kodwa sikhangele njalo ukubana isimo somnotho siphazamisa into eziningi. Into ingaba impilo eyenzakala phakathi kwe-Hamas ne-Israel ingaba ngenye yembangela, kodwa kuvele kulezinye imbangela nazo vele zivuye zahlukumeza isimo somnotho. So kungenzeka nje ekuhlukumezeni isimo somnotho umhlaba jikelele, kodwa sivele sisamukele ukuthi umhlaba jikelele ubuvele ebhekane lokwehla kwesisindo somnotho okungabangelwa yizinto eziningi. Singakhala lizwe lakithi kule enyeni ebuyayo ingebangela empilo yana ingaphazamisa nayo zamazwe isimo somnotho elizwe lakithi. Ngakho-ke ngathi kuqibene nje, kodwa impilo nayo ingaba lo mlandi, kodwa ingasi ibhangela enkulu.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolijini le-National University of Science and Technology. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. UZulu ukhala ngembadalo yama-passport akhwezwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Bekuluthuli kobulawayo izolo amabandla azancintisa kukhetho lwama-by-elections eKankasa. Aban silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami ngoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye lamhlanje ntambama ngo 7:30.